Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 7 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izanuse zomkhathi zithi izulu likhona lonyaka, njalo abalimi kumele baqale ukulungiselela kusale sikhathi.
Khanya lonyaka abalimi kasilungiselele nini, ngoba kukhanya izulu lakhona liyathembisa.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi ibandla leMthwakazi Republic Party akumelanga libe likhuluma ngamanye amabandla, njalo selisenza ingani lisebenza lebandla leZANU-PF.
Umqondisi leMRP siyabacebisa ukuthi njalo bengaphambanisi amakhumalo lawo afuna ukuba lenkosi, hayi izinduna inkosi, bengaphongungenela njengempukani.
Kodwa umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi ibandla leMDC Alliance yilo elisebenza lexuku leZANU-PF elithiwa G40.
Ngoba ngelinye ilanga engaqhubeke ikho efuna ngikhulume, ngizazisa abantu ukuthi yena uMagalela Mafa uvele ungubani njalo uvela elizweni leZimbabwe. So ke akangandihlokozi ukuthi ngize ngikhulume.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Izanuse zomkhathi zithi izulu likhona lonyaka, njalo abalimi kumele baqale ukulungiselela kusalesikhathi. Zithi njalo izulu lalonyaka alisoze libe liningi kakhulu njengelanyakenye, lanxa liza kuba lisenele. Sixoxele ngcwethi ecubungela ezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Hayi, kukhanya sebehlolisisile ngemtshina yabo, bathola ukuthi nxa bethi bayaxwayisa basazisa ukuthi lonyaka umkhathi hayi uzaba ngconywana, izulu lakhona lizaba ngilokho esingathi normal. And sebephinde babalisa njalo ukuthi bakhangelela ukuthi lingaqala nini, yisiphi isikhathi lapho kungani kuzokoma mbijana njalo njalo. So engingakutsho ukuthi hayi kukhanya lonyaka abalimi kasilungiselele nini, ngoba kukhanya izulu lakhona liyathembisa.
Ngawaphi amacebo ongawacebisa abalimi ikakhulu abafuyayo inyamazana?
Yeah, Chris, kubafuyi abafana lami sisiya esikhathini esiqakatheke kakhulu. Kulaba abafuye imbuzi, ngendaba yokuthi izulu belinengi kakhulu ngomnyaka ophelileyo, imbuzi zethu eziningi zilandelwe esingathi later than normal. So kathesi imbuzi eziningi ziyawawisa amazinyane. Kuqakathekileke ukuthi ngoba ziwawisa ngesikhathi kusomile ukuthi nanzelelo ukuthi onina bayehlisa na ndamazinyane ethu athola uchago okweneleyo lokuthi onina baphilile, ngoba imbuzi eziningi ezizala ngalesi sikhathi esebusika ikakhulu nxa zingatholanga kuhlukudla ziyagcina zisehlile ukuthi zikhulisa amazinyane ngoba kasuthi. So ngithi ngiyabaxwayisa abalimi ukuthi benanzelele kakhulu ikakhulu lezi izifuyo ezimithiyo. Enkomeni, inkomo eziningi zivame ukulandelwa khonapho ngo-December, January. So lakhona ke sesikhangelela ukuthi kusiya kuyona linyanga esesikiyo September, eziningi sezizaqala ukuwisa amathole size siyefika ngo-December. Lakho ke kasinanzelele inkomo ezimithiyo, sinanzelele i-body condition ukuthi zigcwele, ziyasutha, ngoba inkomo engaphilanga kumbe esichaywe indlala iba le nkinga ezinenxa izama ukuyisithole kumbe njalo ukulikhulisa. So ezifuyweni kasinanzelele nini kakhulu ukuthi sigcina kakhulu lezi nkomo ezimithiyo kumbe imbuzi zethu ezimithiyo.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi yecubungela ezokulima, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseNairobi kwele Kenya. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi ibandla lemthwakazi Republic Party akumelanga libe likhuluma ngamanye amabandla njalo selisenza ingani lisebenza lebandla lezanu PF. Lokhu kulandela ingxoxo esiyenze ngomvulo lomgcini sihlalo webandla lemthwakazi esigabeni seMathebeleland North umnumzana Thembisani Mfulungathi Mpofu. Owathi ibandla labo selithola usekelo olukhulu kakhulu esigabeni seMathebeleland. Kesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumnumzana Magalela Mafasibanda.
Uma befuna umzabalazo we-self-determination, bangawuzuza ngendlela ezimbili kuphela zwi. Eyokuqala ikuthi abantu babe le-referendum, bavume ukuthi imthwakazi Republic leZimbabwe Republic zehlukane. Uma besebenceba bedlepha abantu bonke kungafika lesi sikhathi, kababoni ukuthi yibula ukuhlukuluza abanye abantu kungani yizano. Abasakhonkothi, abasalwisa ngezano, sebephezu kwenye iphathi layo ehluthwa yizano i-MDC Alliance. Sithi ngabe ngabakwethu, ngabe abathula bangabambi inhlwa ngekhanda. Okwesibili, uma befuna i-self-determination, the separate state, kunzima mahlabe zulu. Bafanele ukuthi ngabe balezikhali, balamabhesi, babe lembhobho, baba lamasotho. Kuliwe isikhathi eside esithi long term. Manje thina beZimbabwe sibona ngani lokho singake sakukwanisa i-negotiations zinhle. Kodwa ke khathesi bangavele bathusele izano omqondisi wopresident, bayahamba bayahlala ezimbalwini. Khonapha nje kakwazakali ukuthi ungaphi, kodwa nguye ofuna ukuthi abantu babe lomvukela omkhulu kangaka. Bengabamba abanye ama-political parties, abazenzele into yabo, lathi asoze vele sikhulume labo ngoba sikhole ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokukhuluma, lokwenza, lokucabanga kwakhe. Kodwa bangathi besezinto zabo, sebesincweba, sebesigolomba, asithandi lokho. Thina isitha sethu political esingathi political adversary izanu PF. Laba abantu abathunywa izanu PF njengabo Monzola labo Mqombi Qondisi ngama side show basiqedela isikhati le energy lengqondo zethu. Asithandi ukukhuluma ngamanye ama opposition ngoba sesisazi ukuthi bafunzwa izanu PF kuhamba bediliza lapho ababona khona ukuthi izanu ayilabantu. Umqondisi le MRP siyabacebisa ukuthi njalo bengaphambanisi amakhumalo lawo afuna ukuba leni nkosi, hayi izinduna inkosi, bengaphongungenela njengempukani indaba zabanye abantu. Sonke sinje singamandebele ngoba umzilikazi wahlanganisa isizwe sabenhla, sabezansi, nabakamambo. Izibongo zabo Qondisi Moyo ngabakamambo sebekhohliwe bona ukuthi bavelaphi. AmaNdebele kuthi ukuthi abantu bonke abakhonza umzilikazi ngesikhiwa sithi those who incorporated traditionally food, dress and even art. The language. Yikho ke laba abasebehlukanisa abantu bakamzilikazi, hatshi inkosi ayikuthandanga lokho.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, siphe umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ithuba lokuphendula. Wasithumela umlayezo kamakhalekhukhwini olandelayo.
Okokuqala, angimzwisisi ukuthi thina njenge-MRP sihlukulumeze ngani MDC Alliance. Ma ngisakhumbula kube le nkulumo ephume futhi ku-Voice of America ikhutshwa yi-MDC isithi yona yona akusoqinisa ukuthi MRP ile support enkulu endaweni zabonkayi. So ke angazi ukuthi njengoba kuyiyo i-MDC eqala ukukhuluma nge-MRP ukuthi MRP ingatshela abantu amangithi le support yona ingalayo. Nxa ukuphendula ukuphendula kwa-chairman wethu eMathebele North inkulumo ekade ikhulunywe yi-MDC engingasakhumbula ukuthi officially yabade ikhulumile mbani. Ukuyikuthi yikho lokhu uMagalela Mafa engumuntu omdala kangaka abanye bethe simhloniphayo akutshoyo ukuthi sihlokoza ibandla le-MDC Alliance njalo sesifana lezanu PF aphinde futhi ajike athi thina le njenge-MRP le-MDC kaMonzora sithunywe yizanu PF. Kambe kayisiyo yini osesithethisa ngoba okokuqala i-MRP ayikaze isebenzele MDC kumbibe ku-MDC. Engicabanga ukuthi abasetshenziswa izanu PF yibo kanye i-MDC Alliance yabochamisa layo naleyi MDC kaMonzora akhuluma ngayo ngoba okokuqala sizakhumbula ukuthi sithe siya kuma-elections ka-2018 uRobert Mugabe waphuma esithi usekela i-MDC Alliance ekhokhelwa nguchamisa njalo kwaphuma lapho lasezindabeni ukuthi uRobert Mugabe lalabo kwakuthiwa ngabe G40 bancedisile i-MDC kachamisa ngemali yokuthi bekhampeni ukuze bakhuphe iZANU PF. Ngoba okokuqala iZANU PF thina njengemthwakazi Republic Party silwa labo sibanga le ndaba ye-1979 Shona Grand Plan abayibhala bekhuluma ukuthi bazobusa njani amaNdebele bawahlukumeze kanjani abawathathele umnotho wabo lawo yonke into eyenzakalayo kwelakithi langaphambili kokuthi basibulala ngegugu round. Nxa sikhangela ke ibandla le-MDC Alliance lonalela uMagalela Mafa alikhulumelayo libhalile layo i-Code Triple X eyokuthi bajabula ukuthi sebethathe over iMathebele Land njalo bakwanisa ukufaka ama-council officials awesishoneni lama MPs. Konke lokhu sikubonile kumphumela wokhetho luka-2018 lapho uNelson Chamisa yena lowo uMagalela Mafa akhuluma engaphansi kwakhe osifakele khona amashona councillors angu-17 kobulawayo wasifakela lo deputy mayor olishona ongukambarami okuyinto engakazi yenzakale kumbali yakobulawayo. Konke lokhu kuyasitshengisa ukuthi i-MDC Alliance leZANU PF azihlukananga ngoba zombili zilande ukuzodiliza umthwakazi zilande ukuzoyenza thina njengabantu bakumthwakazi ama second class citizens ezweni labo khokho bethu. Angikafuni ukukhuluma ngepersonality kaMagalela Mafa njengoba nje eseqala ukukhuluma ngami lokuthi ngumzukulu kaMambo. Angikafuni ngoba ngelinye ilanga engaqhubeke ikho efuna ngikhulume ngizazisa abantu ukuthi yena uMagalela Mafa uvele ungubani njalo uvela ngapi elizweni leZimbabwe. So ke akangandihlokozi ukuthi ngize ngikhulume ngento epersonal ngoba sekukhuluma ngami kupersonal njalo thina akusomfihlo ukuthi singaba kaMambo. Ye singamalozi kathina ucabanga ukuthi thina zimhlobo bani.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalijumi lanye 11 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abalikhulu lamajumi amabili lanye 121 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane ezilijumi lasithupha 16,407 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 izolo. Kuthi abazinkulungwane ezilijumi lanye 11,367 bahlatshwa ijekiseni yesibili.
Yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo sikhangela udaba lokuguqulwa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown kanye lokuvulwa kwezikolo eZimbabwe ngesikhathi leli gcikwane lisidla ubhedu liziphendula ukuba yimikhakha etshiyeneyo nganxanye kuloduba lokusilela kwezimoto ezithwala uzulu ukuya emsebenzini. Silukandaba lingakhuthwa lelo hlelo lilami uMikeobe ngo-8 ntambama.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wethusela odokotela abamele balobe amaphepha okupha ithuba oyingunkosikazi wakhe uMary ukuthi angayi emthethwandaba ngoba uyagula. Ngokunjalo uMary uhambe emthethwandaba ebotshelwe i-drip enqoleni yokumphathisa ukuthi enelise ukuhamba. Iphephandaba lobulembo beinternet ele News Hawks libika ukuba indodakazi kamsekeli kamgcini isihlalo webandla le MDC Alliance umnumzana Job Sikhala oleminyaka elithumi lasithoba minwembili 18 ubotshiwe izolo wayavalelwa esitokisini ngoba engagqokanga kuhle imask. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi abantu abangamakhulu amathathu 307 abesigaba seMathebeleland South abahlatshwa amajekiseni womabili awe-COVID-19 bazithole sebegula umkhuhlane we-COVID-19 kungakhathalekile lokuhlatshwa kabili. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani, salibonani balaleli be-Studio 7 ndabasakazi lonke. Likhuluma loNdebele emsuza lapha endaweni yaseNyama yeNdlovu. Umbono wami kedlulise lokhu. Ngiyabezwa amajaha bayakhuluma basemazweni ahlukene yobotswana Goli kakhulu abantu abaseGoli. Ngibezwa lokho benguna ibaba lembono emningi ku-Studio 7 ku-WhatsApp. Angazi, kababuye bezorejistra abantu bavote, bengavota sincedisa ukukhiphizana ngoba nqabe sithi izanu kayikhitshwe izanu kayikhitshwe belokhu bekhuluma kuWhatsApp kambe bebona ngani izaphuma kuphela ngeke iziphume kodwa bengabuya bezoregister ngamalanga ezikade zokuvota abantshontshi abakwanisileyo bebuye sizovota nini sizabona iphuma kodwa ngokukhuluma ngemlomo kangeke yafa yaphuma ngeke sayikhipha. Okwesibili sixakunukene kakhulu siphambene abanye bakujamisa abanye bakumqondisi abanye bakubani so ungananzela khona konke kwenza ukuthi kwehlule kanti ke ngabantu bengabamba nabe ndawonye bebe yithimu eyodwa ngabithi ichamise bengochamisa uchamise yabo ngochamisa bese bebuya bezovota futhi bona bebuye ngobuningi babo njalo kwabakwenza ukusinikeza imilayezo yabo.
Zalibonana ehlelwe Studio 7 siyaphila siyabonga siyazidlalela indaba zenu siyaweza amabandla e-MDC ayakhuluma lokhu lalokho hayi khona kunzima kunzima shem ukuthi ungananzelela okwenza abantu behlale bekhuluma ukuthi i-MDC kamonzora support ihambisana lezampiwe ungananzelela i-court yabasupporta kakhulu i-court yabasupporta kakhulu vele nje basiyazi ukuthi i-court vele ihamba le ruling party yeZimbabwe so ungananzelela hayo phuke bazathi abakwazi bazathi indaba kudubeko sibanda kayazi ukuthi yaqala kuphi thina siyazi ukuthi uTsvangirai wakwazi ukuthi uMakhuke uzoba ngumthengisi yikho wagcina ekhethe uChamisa ukuthi kaphathe isikhundla i-constitution yebo siyazi ukuthi ayisithi kaphatheni uMakhuke kodwa uTsvangirai wakubona ukuthi akayenzi kahle so hayi babakhuphukeni hayi dlanini madoda kodwa naliyazi ukuthi alingenanga ngokufuna kwabantu i-2 something million yatholwa ngishamisa amavoti hayi yayingasiyo yena madoda lalingayishatha khongelokhuzeni ngekhodi but yayingasiyo yena. Next elections futhi siyinika uLokhuzana siyinika uChamisa siyinika uMonzolo ngaphandle lize limvale yena uChamisa nje ukuthi angene kuma-election.
Studio 7 sanibonani njani nabalaleli bayo umama ukhulumile ukuthi sisibeni siyovotela uChamisa angazi kumbeni besicabangile yini ukuthi kusuke eGoli siyavotela uChamisa siyadura kangakanani kusuke khona la eGoli nge-3000 siyavotela uShishona kompana eMathebeleleni angazi kumbeni besisukuwa kucabanga naloko ukuthi khona siyadura ukusuka khona lapha nje kuye ekhaya kodwa siyabiza mina mama ngingahlanganisa ukuthi khona ngibuye ekhaya ngizovotela umqondisi uqawela amaqhawe hayiyo imali engayibhajethela ukuthi ngizovota hayi kaChamisa le
ya linjani basakazi bakaStudio 7 mina ngithanda ukuthi ngithi indaba yababalisi leyi ididi ingqondo ngoba into abayazi abayifunayo abantu laba kabayazi nxa besithi bangayi ezikolweni ngabahle bahlale bonke kawani manje abanye bayahlala abanye bahamba abanye bademonstrate abanye bangademonstrate so into abayifuna impi yabo bayehluke kukubambana basoze bayiwine istrike yamatichara yikho kuhulumende basitakele thina abazali ngoba bayahamba ezikolweni bafike bahlale bangafundisa abantwana nxa kufika be-education bathola ama bachoko bayekuma ema black boarding benze ngani bayafundisa uhulumeni athi ezikolo ku right kodwa abantwana thina sibhadala imali abantwana bengafundi so ukuthi singene impi ama teacher kunzima inxa yokuthi bona ngokwabo kababambananga ukuze thina njengabazali sibambane lama teacher ukuthi bona kabaqale babambane kuqala inxa besenza kanje bexega kanje abanye bebhodo abanye bele akusoze kuphumelela into abayifunayo so thina soze singene into yabo sizabukela bahlale bengobhare benjalo bekhala behlaba umkhosi bengasoze bahole indaba zabo ngoba bayahleka ukubambana ngiyabonga ngapha intaba zintu negadathi
amavoice studio 7 elibingelela lonke labalaleli abalandela studio 7 mina ngilesane ngiyedwa isicelo angazi abanye kumbe basinazelela usenkaya kati osokusenza amatitsha kathesi ehlale iminyaka ikakhulu ngikhulumela kubo headmaster engatshintshwa izikolo kuyini kungani igovernment yona le into engayinanzeleli so kudala i-corruption enzima kakhulu ngoba abantu aba basakwazi ukuthi basemsebenzini ngicela lingayidlulisele leli lizwi ngebezikhangele lezi nto abantu abanjengabojuma abajayele ukukhuluma kustudio 7 abake beyikhangele le yinto amatitshala ama-headmaster asakwazi akwenza yezikolo la sikukhangele njengezakhamizi sebeyizakhamizi nje ngeminyaka sebeyihlale ezikolo bengatshintshi siyacela abasakwazi ukuthi basemsebenzini sebezithatha njengezakhamizi lokudelela nje yi-corruption esikhona abake betshintsha izikolo njengabapholisa ukuthi umuntu engahlali esiteshini uyatshintsha amatesha abasakwazi abanye ukuthi basebenze yebo siyakwazi abaholi but lokhu lako kudala i-corruption kakhulu abake betshintshe into ehlale esazi ukuthi usemsebenzini hhayi laba sebeyakha izitolo lapho abafundisa khona ovele kwesikolo kasekho kikho ngiyabo
Salibonani bantu beStudio 7 abalaleli labasakazi lonke bengilesifiso sokuthi i-audio yami ibalwe emoyeni ngundebele okhulumayo ngisendaweni yemguza lapha enyama indlovu angazi umbono wami ongayisiwo omkhulu akula muntu ozaliveza iqiniso elilodwa noma enduneni ezabe imbuza kumbe noma induna azikhuluma ithini noma umuntu ololwazi angeke aluveze ngoba ngesinye isikhathi kuba lokuthengiswa kwabantu ukuhambe eveza onke enduneni sile ngxa into eyilungiswa ngemva kwalokho induna izabhala amabizo kubhalwe yonke into ama-details wonke akhanjiswe kwakuthi abalolwazi laba basinikeze lolu lwazi lalolu but the end abantu bona bana sebengalandelelwa futhi ngama-CIO ebusuku ehambe bathatha kuthiwa ibababangela udlakela bebulawa bonke labana abantu bebulawa umnangagwe esenzela ukudubela icala lakhe walenzayo ngoba kuvele into yokucatsha kwabantu nguyena ophambili so ukuze kwenze khona ukuzinikela ukuyebotshwa yini kumbe uzinikela ukuzama ukuzikhulula ukuthi abantu bazatshontshwa ebusuku belele bethathwe bebulawa kube sokuthi abantu kade bengani balolwazanyana onyulisele emva behle besabe becatshe nyanyanyanyanya yiwo amazwi ebenzisa ukuthi liwalimukise abantu lalaba abakubadleli busayo izanup f abayisekelayo begida sicale begqoka amansaro lezikhiphe ezilamakhanda abantu bonabo omnanga kwangazi ngabantu abakwanile kuhle shwe engqondweni Shua. I-MRP, that's why ilisizwa. Kwesinye isikhathi lokhu ilisa ukuthi kuqunywela. Uyazi nqangani kuthiwa kade kule sivumelwano sabantu ababambeneyo. Kuqunywela sizabe sisiza ubuhlungu bokubona amangcwaba ezihlobo zethu kuphela. Kodwa abantu bona abakwenzayo siyabe singasikwazi ukuthi asikho ndawonye labo. Ngiyabonga.
Salibonani, ma comrade. Ngiceliwe lapha. So isicelo lesi sikamba kanje maqhawe. Kunobaba owayesebenza ebhika ngeminyaka yabo 2000 eplum khona laphana kodwa ukuthi yiphi ibheka isibongo sakhe ngisakodube ubaba lo wahamba wayadeliver endaweni zentoli wafika wathola umama futhi bathandana bathe bethandene umama lo wakhulelwa ingane eyintombazane so ingane leyo igama layo ngusindisiwe dube kunjalo nje udinga lo babakhe ubabakhe kodwa kusawundela ukuthi umuntu owahlalahlala ePlumtree even after 2000 kodwa ubalelwa endaweni zokuthi khona bake bahlala konswazi and then ubalelwe edombodema kumbe ikho lapha sebeyakhe khona siyacela ololwazi lolo ololwazi angaba mazi into lengicela lisecurate kakhulu kuma groupini even eDombodema khona lapha around okhona kuma group eDombodema ubaba wakodube owahamba wathola umama entoli wazala laye futhi bathandana lo mntwana wavelayo bethandana owayesebenza eBeka engudriver ufuma etholakele afake nje just iaudio because information kunzima ukuthi sibhale ngoba labo kabakwazi kahle ingakho ngicela ukuyifaka ku circulation ukuthi isecurity ikakhulu ema group neplumtree ubaba lo owayesebenza eBeka ngeminyaka yabo 2000 wahamba wahlangana lo mama entoli ihambe deliver njengoba liyakwazi abantu bamaBeka bayadeliver so uthe sethole lo mama kwatholakala umntwana phakathi kwabo boyi-2 umntwana wakhona ngoyintombazana so ngidibane laye etaxini ngesunday kushuthi kadembweni emhlanganweni ethembisa yiko sengichazela kudaba lwakhe ngase ngisidale lami ngikhona emagroupini kodwa singazama ukuncedisana sikufake emagroupini sizazama futhi ukuthi mase sithole enye information sikusecurity sifake even ama-phone number wabo ukuthi ningabathola but okwamanje ozathola le information kumbe ubaba wangikhona inamba zami angangithinta kizo 0746553155 athinte uRichard 0746553155 then ngiza ngixhumanisa lo mntana ke ngoba ukhona lapha eDeep Slot kodwa bahlala ngapha eIvory siyacela nje ngicela ungene kusecurity lingayigcina egroupini lifake until ubaba ke size simthole
lawo bekungamazi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ugatsha lezempila kahle luthi soluvumele inkampani yeJohnson and Johnson ukuthi ihlabe abantu ijekiseni yeCOVID-19 esithathu ukuze uZulu avikeleke ngokugcweleyo kugciwane leCoronavirus ugatsha lweCDC luthi amanye amankampani azakuthi esevunyelwa ukuhlaba ijekiseni yesithathu ngemva kokuba ingcwethi zempila kahle zihlolisise zathola ukuthi umuthi ozasetshenziswa ulungele wonke umuntu. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngokumbuza ukuthi lapho akhona eSeattle esigabeni seWashington State umumo wegciwane le-coronavirus uminjani?
Uhulumende weMelika ulokweqhubeka ukuthi azi ukuthi i-coronavirus yaqala njani. Kungabe kuyasebenza, kungabe kungasebenzi. Kungasebenza ngalendlela ukuthi nxa kuyukuthi labo abacubungula ngezemikhuhlane bafuna ukuthi bazisise isisusa sokuthi coronavirus yasuka phansi njani. Ngingasebenzisa amabala esikhiwa ukuthi how did it develop? How did it start the way it started? Kuyini okwenza ukuthi kuze kube legciwane lona lelo? Ngibona nganikho abazama ukuthi bakucubungule. Njalo nxa abantu abenza izinto ze-science laba becubungula izinto bezama ukuthi bazimise, kuqakathekile ukuthi babekwazi ukuthi isisusa sakhona kwakuyini. Mina ngibona ngani kuqakathekile ukuthi bawazi ukuthi igciwane leli lavela njani ukuze baye besiya bedingisisa imithi yokuthi belaphe njani ngoba bayakwazi ukuthi kwasuka njani. Hayi, lokunye yikuthi ngenxa yokuthi kwavela kwaqala ukuthi igciwane lavele eChina, so bafuna ukuthi basuthiseke bona ngowabo. Okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-scientists, okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-politicians. So kwesinye isikhathi eMelika kunzima kakhulu ukuthi ucubungule ubone isisusa sendaba ukuthi buyini okufuqa abantu ukuthi benze izinto. But esikhathini esiningi kwabe kukhanya ngani phaka kulezinye izizathu, but okunye kukhanya kakhulu ipolitics yabo yiyo efuqa izindaba ukuthi kudingwe khona lapho. Ngenxa yokuthi ilizwe leMelika leChina budlelwano kabuqondanga kangako, kufuneka nje ukuthi kutholakale ugcono omunye kumbe ungamgconi. Ngibona ngani kungabe kuyizizathu zona ezizingili ukuthi kancane kungabe kungama-scientists abafuna ukuqoba ukuba kwazi, kakhulu kungabe kuyipolitics efuna ukuthi ama-politicians babe befuqelana indaba. Mina ngibona ngaleyo ndlela.
Njengoba kuthiwa owayengumongameli umnumzana Donald Trump nguye owaqala udaba lokususa amasotsha, ubona ungani abantu bayakwamukela nalokhu?
Ye, kuliqiniso lelo ukuthi umongameli uTrump nguye owaqala indaba yokususa amasocha eAfghanistan wafaka i-deadline. Kodwa njengoba ngikhulumile futhi ukuthi emeli into ehlupha yi-politics ye-America. Abantu ababethabele ukuthi uTrump usemise usefake isinqumo sokuthi amasocha akhutshwe e-Afghanistan. Yibo kathe sasebetshintshile sebechothoza uBiden.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izanu sezomkhathi zithi izulu likhona njalo lonyaka. Abalimi kumele baqale ukulungiselela kusalesikhathi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.